linjani ku studio 7 yalibingelela lami ngutshabalala okhuluma eseBotswana hayi lizwe leZimbabwe linzima bakithi asikwazi ukuthi sibheke kuphi
ngibonana ku studio 7 hayi thina siyaphika hey ngikhuluma ngeqhawe lethu uJoshua Mqabuko Nkomo uJoshua ebeyindoda emadodeni engubaba kubobaba ngoba ngileqiniso ukuthi mina ngibe laye isikhathi eside sisebenza sonke ngathrena nena engithrena sisonke ngithrena samfundisa isisotsha but ngaba lobuhlungu obukhulu sekuyimi engase ngithatha impahla yakhe ngiyisotsha ngiyisa kuzano ngithathwa nguRobert Mkabe yonke enenye enjengaCastle Arms emguza endaweni yeplazi lekenkuku kupita eHope Fountain egarathi lesosithawu konke yimi engakuthathayo hayi ngeza ubuhlungu yinto eyangenza ngisuke ku-ami
yelo emsakazweni linjani esicela inews kastudio 7 cela inews kastudio 7 ezanamuhla
salibonani basakazi studio 7 hayi siyabonga hayi kubuhlungu ukudliwa ku-afcon hayi kubuhlungu kodwa iqinisa ukuthi bona bafanele bengani badlalile ukuze ukuthi babonakale beqhubekela phambili ngomsebenzi ngoba ibhola liyaphela ye hayi siyamuzwa noDube lapha kwelakithi nami ngikhona lapha endaweni lapho kuthiwa kulezilwane khona ngihleli lapha kugomagoma village siku semwadi lo Chris Dube khonapha hayi kuzwisa ukuhlungu kakhulu inyamazana lezi seziqeda izifuyo zizalimaza labantu hayi sicela bangenelele bonke abafanele besiza umphakathi ngalezi izilwane lezi ngiyabonga lami ma ungabe ngingazwakala kustudio 7 ngoba lokhu ngihlalize ngizama kwesinye isikhathi kungangeni kodwa-ke hhayi kungani ngoba kuyasetshenzwa siyabonga madoda ngubhanda moyo ngihleli komnyama esigodini sakomnyama kugomagoma village.